lendaba lithone lendaba namhlanje sixoxa lo senator weBhinga umnumzana Joel Gabuza okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
yoxolile
ye ungasela ukuthi umumo unjani siyabona ubana indawo eziningi elizweni azitholanga izulu khona ngapho kunjani eBhinga
lo eBhinga lezindawo zonke zezimbabwe izula nayo sisebenzisa ukuthi ngihonda yasela kuzendeni oredi sokukhanya ukuthi sizendezi yasela manje amanzi afikile phakathi kokuthi nginama-gesi lemhlanzile kunye amabhizinisi abantu azalimana kakhulufuyu azula mazele amadamu kawagcwalanga kumbe kuyathisa la ungamanzi sukwangena la kusekufisha futhi
manje liyathola yini uncedo kuhulumende njengoba esithi akulamuntu ozalamba
lokhu yena yipropaganda muyizona ungathi akulamuntu ozalamba ungena la mali yakhona kuyela kanti yakwelinye ishallenje esidalwa layo ukuthi i-region yonke i-southern africa akula lapho abathi bazuza khona okungena o-south africa ozambia kungena kangakakhala but nabantu abangcono ngoba lama manje thina siye sabona omama besesekosise emibilini wakubonile ukuthi ayidleki abanye baphiphile ukuthi ukuthingazi kwezindawo but umumboni wabazali bedinga hhayi ayidleki futhi ngeke ukuthi ugavumente vela kulakithi amanje ngaye ngikho zeli gavumente yasesekosikeyayizali kufaka abantwini oya kungena isizulu kelaela iyakulelele ukuthi amagwali but amagama kula manje into eziningi azilawo amagama akhosi
manje nxa esipha umumbo nalo obolileyo kuyakhethwa yini abantu kuyabandlululwa ngokuthi ngabama abandlazi
angithi yabona ukuthi singakengubo ngoba lisiyalo kuba lokujekela nasabantu ingasakwani and asuke kunikele ukuba lokuthoso okuthi sekudlakuzwa ngoba vele abantu abayineli ngoba lapho esibona ikhona ukudla kunika abantu besike ngekhala ngokuthi baba bamtana baminiwe bezikhangela isiye sokuthi vele ndingikazibani and nesorokuyanesele singakusithakazele but siyakuthola ukuthi vele inkinga yokuthi ukudla kwakhona akukho sikengakudla kukhona kati abanikela nabaziyo so kulokuzima kuleyo ngidlele ukudla kuthe ngiyakwazi ukuthi izindaba zithiwa kusobhulo sobhulo sebhalisa abazali abayi-free naw ungakhangela esigabeni bhukuli yasabhuliyani kunabantu abayi-tetano akuthethi abayi-three kumbe two siyabungezanga lizoyena
njengoba usithi wena amanzi kuzambezi kukhanya lawo aseyehlile siyazi ukuthi iningi liphila ngenhlanzi lithengisa abanye besidla ungasitshela ukuthi manje umumo unjani nxa sikhangela khonoko
ungakhangela vele izambezi yiso isikhathi agcwala ngaso kathini siqalisa kathini ngabo-April May but sibona manje lokusiyenesa lokuinetinesetela futhi ukuthi abafishisensi amaningi abasozesani ukuthi bebambisanje isaphisanje amanje ngamaningi lawa ziyangena senta zingasatholakali vele lapho kungathi kushona khona iyazi singasabambeki ngoba ukuthi azibambeka nxa amanje emaningi kwanike ukuzulazulazulane ngamamesi but nxala kungela manzi akuba le-challenge so kuthi ukuthi abaningi amasingisi ethinga abantu abaningi basemfuleni babambe ihlanzi kuzalimala abantu abaningi but ngabambe ihlanzi isayi lezana abantu abaningi yazi siyabaphila ngakho la mashopi ayabe sizuze ukuzuze ngabantu be-3 rand izinambana sisayiza so sikhangele ukuthi phambili kuzaba nzima kakhulu hayi kuloko kudlala
khona emasimini akutholakalanga ngitsho kumbe bakhona abadobhadobhileyo kancane
asiyeke singathi akutholakalanga lutho siyayenedile singathi ukuthi abantu abaningi vele akuphumanga lutho yinaninzi ngitho lokuthi inkosinkari yelima izulu lakuleyala after about march izulu likekatesi ngo-april ngo-april ngiyahlanyelani kambi so abantu abaningi akuthi wonke umuntu kayizwanga lutho ngitho ikari andlela umuntu esinde ikarini akube amagola akula mntu engidlileyo ife yona ayibonwa ithole kazi okuthi ubone umntu oyade sukulilisise awulithole emgwaqweni sezini
hhayi ukezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
hhayi sukile kakhulu balaleli hhayi asibothi ukuthi siyangetane yabelapho sizame ukuthethelana konoko kulisane okukhona ngoba asifuna abantu ngokuba yini la asingedane njengabantu babeyidida umbao
hhayi lathi siyabonga lo-ke ngumnumzana Joel Gabuza useneta wesigaba seBhinga South ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba.